abantu baqhubekela phambili bebhalisa ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR, kodwa ukuthathwa kwenombolo zamagwaliba okubhalisa sekudale ukwesaba ebantwini lokwethuselwa. Abanye bethi abasayi kuvota, kuthi abanye sebehlalele evalweni ngoba bengazi ukuthi lezo nombolo zisiwa kuphi. Obona ngohlelo lokubhalisela ukuvota kukhomishini eYeZAC woBulawayo, uMnumzana Innocent Ncube, uthi ukulotshwa kwenombolo ze-BVR ngaphandle kwendawo zokubhalisela ukuvota kubhahile. Ngesikhathi bebuza amabandla ezombusazwe, bathi luhlelo lwabo ekhuthaza uzulu ukuthi bamangalele labo abazababona bethatha inombolo zababhalise ukuvota.
Thina njenge-ZAC lokhuyana kakukho emandleni ethu. Ama-political parties siyabatshela labo balenhlelo zabo, bathi zinhlelo zabo. Kodwa-ke nxa bekwenzela kuma-registration centers, sizesasibakhuze sithi hhayi, sukani lingakwenzeli lapha ngoba lapha li-ZAC esebenzela khona.
Unkosikazi Melissa Ndlovu, obona ngokuqhutshwa kwenhlelo emthonjeni Women's Forum, uthi etsholotsho ku-Ward 18 baqhubekela phambili behlanganisa iziphathamandla lezakhamizi bekhuluma ngohlelo lwe-BVR. Ethi inkinga ezibhekane lezakhamizi lezi yikuswelakala kwezithupha ukuba bayebhalisa ukuvota, ngoba ukuze uthole isithupha kudingakala izinto eziningi abangalazo.
Inkinga enkulu aba omama ababhekane labo yikuswelakala kwezithupha. Omama abaningi bazithola bengabantu abaswela izithupha zokuthi bahambe beyebhalisa. Yebo, yebo, i-Registrar General's Office sike yahamba yabhoda, but indingeko ezifunakalayo ukuthi omama bakwanise ukuthi bayerejista yi-problem angani babhekane layo kakhulu. Njalo nxa bengela ama-birth certificate lama-ID, besuleka omama ukuthi bahambe beyephatheka ehlelweni lokurejista ku-BVR.
Isakhamuzi secholotsho unkosikazi Soneni Ngwenya uchaza inhlupho ababhekana lazo ngenxa yokuswelakala kwezithupha, ethi labo abalazo babhalisa kuhle, kodwa uhlupho nje yilabo abahamba bethatha inombolo zamagwaliba alabo asebebhalise ukuvota.
Njengoba thi ama-challenges esifana lawo kakhulu ku-youth eningi engikhona abalalazithupha and mengelazithupha abanye ma-especially sinenzele ukuthi abanye abantwana balobuntandani thizeni, abanye baya-one parent, so ukuthi bethole ilungelo lamabhesi nalana abanye kabala.
Ngesikhathi kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe ekhuluma ngokwethusela lokuqila kukhetho, wathi balendlela eziningi zokuqila kukhetho, abantu sebethi mhlawumbe eyokuthatha inombolo ngeyinye yezindlela zokwethusela abantu abazavota. Izakhamizi zemaphandleni yizo eziphila nzima kulezi insuku. Uma ungabhalisanga kumbe usubhalisile kunkokheli zebandla elibusayo, uhlalela evalweni ungazi ukuthi nyathela bani abazalithatha. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.